ukuthi America inxa uthi le mali ngoba sathatha umhlabathi isihamba ipepecha izama ukuthi icause iconfusion eZimbabwe akusoze kusebenze. Le South Africa layo ayithatha umhlaba uza kubona khona ke ngokukhulumayo. Ayithatha umhlaba uza kubona khona ke ngokukhulumayo. Iproblem ayikho kuma human rights. Iproblem ikuyiconomy, iproblem isemhlabathini. Nxa iproblem ngama human rights even lani njenge Studio 7 lathini nxa ama riots echithizwa eAmerica ngamapolisa okusemthethweni bebechaya abantu ngendlela elitha police changa abantu eZimbabwe eAmerica kwenzakala but lenzani lina lathini ngemva kwenzakala lokho kwenzakala eMarikani South Africa alichongo lutho America ichongo lutho ngenxa yani because they are still in control of that economy they are still in control of the land wathi thathwe le iland uzeza ukuthi bazathini baqala ukukhuluma ama human rights abangalandeliyo bona khona le Melika. So mina as an African, as someone who knows the machinations of America, I cannot be bullied.